ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 July 2023 mo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje,
sesiphumele ekhoti sivumelene ukuthi i-apheli zayiziwe ngesiphangephange, sidinge ama-dates ukuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere yavunyelwa ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele ukhosini u-Advocate Messenger kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ePhumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate. Sekuqhamuke uDlakela eMngwenezi West lapho osokutshiswe imota kaMnumzana Dafakwa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kwehlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Besipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta loJustice Susan Mavangira bavumelane kungela kuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokuthula kwesinqumo lesi, igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayi-set aside.
UNdlovu uqhubeke sithi isikhathi sesidliwe ngumanguwoye, bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-apheli kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election seyesondele. So sesiphumile ecourt sivumelene ukuthi i-apheli zayiziwe ngesiphangephange, sidinge ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esentethwandaba esikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi luyaphambanisa okungcolo ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani iZEC iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasiwa edale uMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Kolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisayo bemele ibandla le-CCC edale lephalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu lizwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-SI icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lwamakhansela ePhumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate ukuze bethule abakhangelele ukwenzela uZulu ngabe ngaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho ezinengi, kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sikakhansila ephumula kuward 17 agoqela elezanu PF, elezaphu iCCC, iMthwakazi Republic Party iEFF kanye leFree Zimbabwe Congress. Inkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla leCCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zephumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zikaward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uphrezidenti u-advocate nesengijabulisa kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lephumula.
Okunye njalo imigwaqo ilungiswe, lezikabogogo abathekayo bagodekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla lezanu PF uthi engangena enkundleni uza kwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza. Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sikaward
17.
Ingxoxo-mpikiswano le eqoqwe ngabe Center for Innovation and Technology bemanyene labe Harbour Cook Trust labe Bulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zephumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywe yinhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zithi azisabukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Beso kusiyatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaquphula ongakaziwa enkabazwe yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokho kudubuka kutshaye izimota zaqonga ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi bese ziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesitshiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli womtshova uthi omunye womtshova utshaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe.
Kwathuma phansi lapha and then sabona imoto sesiphenduka nje abantu sebakhala kakhulu ukuthi sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukuthi kwenzakalani. Amaphayipi achume phansi ugesi nehasi esasabakhulu besobisa phela kusaluka ihasi lakhe sasiwazi.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Hlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Ngoba
Kusenjalo usibalukhulu wesabelo seGauteng umnumzana Phanyazale Sophie utshela bezindaba ukuthi akwatholakala ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigation.
Intolisiso esilothekisa ilonda iveza ukuthi kulezinto ezithile ezithinta igas nokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Ngesikhathi-ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakavele obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Sekukamuke udlakela eMonezi West lapho osokutshiswe imoto ngamnumzana Dafatswa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetholo malunga edale lePhalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imoto yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lePhalamende ekubandla leZANU PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathuthuzela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethwele nzima emashonaland central lapho bashaywa ngabacathangelwa ukuba ngamalunga ezanu PF. Umnumzana Brian Kembo umeya weBindura uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Transwell Chikomo okubandla le-CCC iphontshiswe amavili namhla ngabacathangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kweleZimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni usufuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu kufana neZANU PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threatened baba nodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sidongodana ngenxa yothetho.
Lapha-ke ubona ZANU kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU PF. Kwakufanele ukuthi ethe announcer i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenze umsebenzi wabo abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokuswelakala kwenhlahla amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala ikubana kunamanye amapolisa angama-political activists, amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapolitians, especially labo abakuZANU PF. Sibonile u-deputy minister ebethrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho-ke okwenza amapolisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Singaphandle kokuvikela ama-members abo okuzadala ukuthi baphethe be-retaliator ekuvikeleni kwama-members. Udlame lube seluyamemetheka. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuphuleni. Uhlanganisela la iZANU PF. Siyayicela ukubana ike yekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gcawule we-ZANU PF.
azodlakela kepi sifuna ukutshela ukuthi udlakela yinto engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathela la amanyana la ama-opposition babesezodlakela bebodwa bona bodwa kodwa but mina bela amanye amaphathi-ke bahamba lodlakela udlakela luba khona kepi kwesi sikhathi nxa kutshela izinto ngoba kusiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangela kathi sikushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezinye indawo kubeze kuprovokana ukuwaprovokana kwabantu okuthiwa lodlakela abantu kuyatholakala kusiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo zokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenzi into zodlakela udlakela kutiphisana ukwazi ukuthi kumbeki benziwa ngabantu bezanu p f ukuthi hayi udlakela lenziwa abantu even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela lugcwela indawo yonke lezi hayi ayisho into yokuthi kumbekenziwa ngabantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njeya-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela oluyelwa khona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babe kwenza besenzela amanye amaphathi wathi umo nxa selihlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolo kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho solunjulile bethi siye sikhuluma kulodlakela ukuthotha lohambaa kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo kithi bebasala beyibambile but mana ngitshele kithi thina kathe sikhuluma sindesemadebelelen zedinga angaze nizokuthiwa kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kathe sikhulumao abantu bayazikhankathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukodlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje kuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni asingeneni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi kathi ubani oyenza kuyini okwenzakaleyo kwaze kwayenzakala udlakela nolo ngoba abanye abantu kuthithiswa okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lolono yiko simele sikudingisisa amapholisa abe yiwo acubungulayo indaba ezinjengazenezizodlakela
umnumzana Philip Gawule ukubandla lezanu p f bexoxa le-studio 7 esetsholotsho izakhamizi ze-Victoria Falls zithi sezidlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe zithi lokhu kubangelwa kuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi kubika uNokuthaba Dlamini
sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sigcina sesihamba labantwana eganyeni. Ukupheka sibheka nzima. Akuwebe kungelamanzi ukugezisa imiganu itshona ihlalwa zimpukane kungelamanzi ukuthi sigeziswe abantwana sokule malanga ukuthi lamhla bayageze kusasa amanzi abe ngekho bengagezi abantwana
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda yena oyakhele elifelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakhumbule ngamanzi kaweneli
bazala unalingauya futhi asikhani amanzi yawe silayinela esinye isikhathi uthola amapheli angu 2 siyenza izigoroni ungelaphayo ukuthi uyenza izigoroni lasi yabe ayebengafani amapheli angu 2 wakhona wona lawo okugeza nokuwasha siwanathe futhi amanzi onalawo ebhawuzeni abengafakanga umuthi even ukulima umbhida sisalimi because asila manzi okuthelela siyakwanisa ukuthola amanzi onalawo okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela lokuwatsha ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks 3 weeks singawatshanga le toilet yakona ayichenesesi siyayifunga ukuflasha kodwa umnuko ledoti kuyabo kugcele
okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi
njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiye kukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini loko ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyahanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho liyakubona ukuthi mvele nginjani kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama classes oronyawe ngiwheelchair.
Umnumzana Honest Bibita laye uthi kuyamgida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi ikansela isenzile kuhle because izihambe eziseduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku zonke especially ngakathesi uzihambe ziyabegcwele. So asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi kukansela yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqotshe weVictoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Sinama pump akhona, so ama pump lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipump encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka sifaka iconcrete entsha ehambelana le size yamapump esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
The council should make it a priority when the destination here to continue to receive our clients. No, our clients are wazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana nalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asoze ibe khona njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahlile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele cholera njalo lomkhuhlane usukulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso yeRelief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuZulu ngalesi sifo njalo atholise uZulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka 23 ngenyanga ezayo asefika ebamphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change sithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu PF kwezinye izigaba zelizwe. Ibandla elibusayo liya kuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edale lephalamende njalo ekubandla leZanu PF onguye osungula lingxoxo.
Halo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona siyafika sibili labakhankasayo ispecial kwe-TPC siyahlangana sike sixoxe ndawonye sehlukane kube kuhle kube njalo imbuthano yethu yonke yakukaze kube nodlakela nabasikazisizwe bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi mkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu abantu babhizi ama-CCC ithaya kakhulu amadododo kwalesi sikhathi silungiselela ama-concert rallies silungiselela irali enkulu ezawakhona ekaprezika no-agasti kuseduti ka-agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe kwesenu isigaba seMathebelele North liyakubona yini lokho?
Udlakela sizikhala sikakuboni nanoba kunempiko lapho nalapho ukuthi abanye abezani iphisi bathi hhayi singadliwa siyabuyela empini singadliwa siyemthumela amasosha siyeze lapha nalapha impiko enjalo anoba singakabi nokuphiliseko lakho khona lokho. Kodwa-ke sizikhale asikasize umuntu osechayiwe ngikhuluma sechayiwe kathesi.
Mnumzana Dube ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC?
Engingakusho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga inkosi yabantu yesikhaya ekhulumayo ukuthi hayi siyawina. Kodwa ke njengomongameli sale sitsho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuphula before, during, after election. Ukuthi uyabengobili. Bazabamukela amthetho lutheto. Kada ma chances akhona ukuwina yiwa ngekhulu.
Kungani ubona ingani ibandla lezana uPF linganqoba?
Khaya lokufane, ungananzelela sibe indaba yethu le imisebenzi esiyibonayo njengayeleyo through devolution, izikolo eziyakhiweyo nemali ye-devolution ziningi. Ama-projects ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolukane bovi irrigation scheme ele-180 hectares lapho kulinywa khona. Ungakhangela futhi igwayishangane dam yana bayahamba abantu beyezigonela umsebenzi okhona phansi. Ikhuluma kunjenjenje kathe sikhangelele ukuthi kule sibhedlela esivulwayo ikliniki evulwayo lupane lapho eyakhiweyo through i-home affairs through baba uMnangagwa.
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube?
Hayi, thina sikakuboni siyeza kuphela emsakazweni kuphathelevisini ngoba thina sinapho kuhlangothi lenkayi enkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki amabhasi ezeyenze ubheda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo lelo oyi-Dutyrock. Angazi ukuthi enikwa kudiwe kuhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi kuyazala ukuthi hhayi akuhlela lutho nje kuyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani ma ungakhangela ukuthi uma kuyenza isizani siwinile for the next 5 years udubo abantu abadubeke ngakho for the last 5 years oleleyi kukhona kuthiwa kuzadutheka futhi kuyethusa lokho.
Kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni le-CCC mnumzana Ncube, ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani?
Hayi, seletha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina silobukhokheli obufresh, ubukhokheli obungazange buchwike igazi, ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe. Ibandla thina ama-plans ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba bantu laba abezana i-PF, ubukhokheli bezana i-PF bungena empisweni kulo donsi entanyeni. Akuna nto abazayenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho, sebafaka imithetho emibi kufakwe eminye umthetho okuthiwa i-patriotic bill, umthetho obulabela phansi ilungelo labantu, abantu abaswela kukhuluma bekhululekile, abantu bayahlukuluza abantu benza. So thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likazulu, olunanzelela inkululeko yabantu, olunanzelela umuntu njengomuntu olobuntu. Uma sikhuluma
ingqobe isikuwe mnumzana Dube,
bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela ngenxa yenkinga njani abayisapoti enkayi yona leyo khuluma ngayo ithe ngahamba emalangeni sisiya komishina amagesi emakhaya izibhorane, uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholise amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkayi yikho lapho sihambe sakhona mathupa ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni. Singakhangela iindaba zamagesi ewange kathesi amagesi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagesi ngenxa ka-unit 7 and 8 aso history yinto ephelileyo ebhoda ebhedbrid ma ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo ibhoda enhle ukudlula wonke amabhoda. Inkayi yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 kilometer alungisa kukhona okulungisiswayo.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East ethaka lephalamende ubexoxa endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-CCC eMatoreni North belo sithandekile Mhlanga kwe-Studio 7. Ulaptop namhla uhlelo asithuzeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Silake sihlukanisa isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezigokela namhlanje. Idala le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi. Abe inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansila ePumula koBulawayo kunqoqompikiswano ye-elections debate. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.